soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku4 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yamapassport akwezwe ngumphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
Ibudget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sibunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna total of 110 trillion.
Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections ekhankasa abe-CCC bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobabuChabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguChabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermaketi.
Ibandla leZANU-PF lona elenze umhlangano eCowdrey Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya voter ngelanga lezihlakanayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Khala ngembadalo yamapassport akwezwe ngumphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kule yamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yamapassport ngokunye okwenziwe nguNcube ngeviki edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-toll gate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami i-budget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education ngathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi ezi-social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sibunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna total of 110 trillion. I-budget belile 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi engibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Umbona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe i-tax leyana i-2% tax ibizakhithwa kodwa khanya njengani ilokhu ikhona abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi tax free threshold izakhwela uwedlula i 750,000 uba ngunxube akhuluma ngayo. So ngibona njengani ula bantu abangathabi le budget letter. Kodwa uzaba labanye abazabona njengani ubabuncube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea ukuthi ube le wealth tax, ubuye nenye idea ukuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees ama roads anjenge Harare Beit Bridge. Kodwa abantu abaza badala ama toll gates uZulu ibona njengani into le izabanzima ukuwamukela njengoba abantu bengela mali eningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutjera ingcwethi ecubungula izenotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by elections eKhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edale lephalamende lesisodwa esekhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadre Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi lenketha. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey amajona but Chris ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo sikhankasa ke okokugcina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023. Yey izakhamizi zakobulawayo abayibo abanikazi benkokheli abayibo bakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo elisignal ekhona ku ground ngeyokuthi sizanquba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona bakithi iyamangalisa phansi ku ground la and abantu bakubulawa bazonde bagalunwa ngama illegal recourse ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa esikhundleni, ubona ngani bazavota ngobuningi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9. Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobaba uJabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguJabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermakethi. Izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANU-PF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengokobulawayo lapha badobhi lutho abazozi bedobhe lutho.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZANU-PF lalo libe lombuthano walo eCountry Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eCountry Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya voda ngelanga lemhla ka 9. So sinethemba ukuthi sikhangele unqoba akukho unye sikhangele.
Lo ke ngumnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla leZANU-PF. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima ole Agritech luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3000 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326000 zisengozini yokufa. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritech uMnumzana Zondani Mtshema wethule umbiko othi iziqindi zemangwe bulile eMagwanda kanye leMatobo yizo zihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, eMangwe 891, eGwanda 628, kuthi eMatobo khona sekufe ezilikhulu lilamajumi amabili 120, eMzingwane sekufe ezingu-147, eInsiza 144, kuthi eBedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amananela aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obetuma oyisakhamuzi seMathia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba seziziwa, amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaTuma asekelwe ngusobhuku eMasholomushe eKwana North, uMnumzana Love Mondlovu.
Lapha kuwadi 1 ngibona kuloduko lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiyo zisuka zibe lodoti kungasizala iyehluleke bona iyehluleke ukuthi ivuke inye yazala bese ihlongele thola ichitho lokona phezinye ezaba zimithi ngavese yiwa esavuki ngenxa yendlala njalo lamanzi asikho kulindawo amadamu sokugcola idaka ungazisithi ziyanathisa inkomo zasuka zibanje sofuthi abantu bazilinde bazihambele lapho ngana kuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatsetseni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuba njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamathuli la manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa
ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo. Mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesijile.
Le problem nje nxa kuyukuthi izulu alikho njengakhathesi sekumile besikhangelela izilimo zethu lezi ukuthi kumbe izulu liyakuna kwidamu lethu libe lamanzi sithelele sokuthile sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela. Hayi, indlala inkulu nje la kungabantwana hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Thuma eMathia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Asihlupha manzi sikhala abanye abembombela laphetheya kumgwaqo kubugiyela kubumgoli kujulu ibe sihlangana labo izikotsho zabo safa ezamanzi. Isikotsho seMathia laso amanzi angikhona kuthiwa kuthiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi afikelekanga. Hayi, inkomo sezibhalele emanzini, idama lisela manzi.
UMnumzana Mtshema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathabeleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMathie eKwana North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphe Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa weNkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzo emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakaza bahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngumazwi lapha eKhezi. Ngihlaba ngiluhlikiza lolu daba lukaMthuli Ncube lokwengeza lokuzani i-passport prize. Abantu bezibathi ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayo yonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula intengo yama-passport. Kuyikuncinza abantu lokhu igazi, kuyikuncinza abantu beyizamela. Uhulumeni nje akayeke ukwehluleka, akayeke ukwehluleka encike ebantwini abayizamela ngokwengeza iloko njani into engama-passport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu iy'limi, abantu baseZimbabwe sebezwele. Ongawukuthi ngabe bayehlise iprize yama-passport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka abantu bekwazi ukuyozizamela ngaphandle. Manje bayenza umfinyi kube wezi, awungitsheleke kusho ukuthi kumnandi abantu uma bezodliwa zingwenya lapha e-Bed Bridge bezozizamela ngoba phela i-passport ayisathatheki. Uma bezoshajwa imali engaka emuntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza bani khona lokho? Liyahluleka izwe lethu. Siyamyahluleka uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yethu angancike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye epletini kunzima ukuthi uzomthola uhleli kulelazwe. Hhayi bo, liyahluleka lezwe le phathi yezami leni iyahluleka ngempela, kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga
Studio 7 ngiyabingele i-audio le ngicele ifike kuChabangu, ifike la kuphogeni wangkhona lo kubola zangathi enokhuluma into ezilengqondo, ekhuluma amakhemeswane kuphela. Thina silinde ukuthi i-court ifike ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabang lo, ukuthi uChabang usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TPC kanjani. Uma kuthi ama-court asebenza ngendlela elungile awukwazi ukuyahlakaza izano ngemthetho ngememba ye-TPC. Sicela ama-court ebe ngama-court izano ibe yizano. UChabang lo Pogen laba balala bembe bayezitabane batabanana bethanga bekhohlisana besihlukumeza sinzabo yaseZimbabwe bezenza ngathi bona bayakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabang loPhugeni lapho.
Bazali, bazali, bantwana, sihlobo, sikhonapha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka okugcina. Abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungiswe ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silobunzima obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni kanti kwenziwe iplane bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokhu elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizamele amanyathelo amatsha angathi singawazama njani ngalo muntu osesihluphile kuleli lizwe. Lezano yakhe, izano yakhe leyi eqinisa imdlambulu isomele enenzima bebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona sithiniwe sikhathele asazi shua lokhu. Angazi ukuthi lo muntu uChamisa simfuna ngene, uChamisa simfuna ngene esihlalweni, asibuse asenzele esikufunayo. Lo sesicedile abantwana emazweni bayaphela, kakahambe aphume kuleli lizwe, asiyo walapha futhi lo muntu kahambe.
Linjani Studio 7 igama lami ngulakson chuma ikuma enka yi South Consuesis inhlala ku ward 14 bengingikansila lami owaxakwa izilingo zezanu ukufakelwa idouble candidate bengifuna ukukhuluma lami ku studio 7 ukuba ngilamukelwe ibandla ngoba kulokutshona tshona lapha nalapho ngasiphuqethisisa kwezomba ngazo besicela ukuthi lathi samukeleke ku studio 7
sanibonani ekhaya sizobonana ekhaya lapha likhuluma noThepiso Magwayiva indaba eyami le eyokuthi khona manje ama-passport asedula i-$200 i-America so imali le siyakwazi nathi ukuthi imali le vele thina asinayo imali le engangayo nale so into ekhona kahle kahle lapha sokuthi khona ngumthulisi Ncube ofake umthetho lo umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngofaka umthetho mina ngikanga nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo kunjengana lo khona bathe khona iZimbabwe iZANU-PF izimele yona ayincedwa ngamanye ama-party khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifazi kambe kambe ithisela ogogo bethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini shoshua kanti basenzelani umona ongaka shoshua abantu bezanda kahle kahle basenzela umona onjani onjengawona lo shoshua
Studio 7 siyabingelela balani indaba zethu lizibale kutshiwe engavela amaZimbabwe amahle asebulawa eBulawayo kumele bemqotshe vele bengamniki ivini u-1 uca kade sihlupheka leZANU-PF basibulala ngeguground awula nto abasinika yona utshiwe engufunani ezotshelani amaZimbabwes eBulawayo mqotsheni njengo kade libamqotshile iZANU-PF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akula nto abasisiza ngayo siyahlupheka sisemazweni sihlupheka iZANU-PF vele bengamqotshe utshiwe engabengamvoteli utshiwe engahambani le-triple ziko lapanele ahamba khona hambani nayo libayangise la ekubhugeni lolokuzotshabanga libayangise
hhayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakhele kube sine government impela iqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kwethu sekuzwakhele hhayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu mpela kodwa lapho esikhalela khona hhayi ungathi sikhatshana kakhulu ngoba laba abantu esikhala kibo yibo abantu abasitshontshelayo ngendlela esesikhale ngakhona kube nga ubusela benkomo sobuncedisi kube nga ubusela benkomo sebuyesi kodwa stili kuyoko kusiba wesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Chuma labo uzwa bekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu ezabazitshontshayo lezi bethi ilizwe liright betsho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutha abantu bezanu-PF agcwela inyama zokusela njengalokhu sifuna ulamthondo owezanu-PF losinjiso betshontsha inkomo zabantu abezanu-PF makhansila kambe ngubani umuntu ongavotela isela la lingavotelwa ngubani anti kusobathi abantu abakabavotelwanga labo iqiniso liyavela ukabavotelwanga abantu labo kambe ungavotela isela ukuthi lizokutshontshela inkomo zakho akekho umuntu wabavotelayo abantu labo evidence liyavela iqiniso liyavela iye kulivotela isela khansila lezanu-PF angu-2 shouthi kabaqali vele basiqedile inkomo zabantu abantu bayakhala ngobusela bona yibo abasiqeda inkomo abantu labo amakhansila wezanu-PF ayileli lihlazo ukuthi bavotelwa ngubani umuntu ovotela isela elezanu-PF ngubani ongalivoteli nampho sebetshontshela izulu sebetshontshela abantu and lezo nkomo zadliwa nguchiwenga isela futhi umcalakati omgulu
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani ku-Studio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami iyibalwe bayizwe bonke abantu balithe abezimbabwe engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalaba abavotela iZANU-PF naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa kambe ukuthi abalanihloni yini bathi abantu bezimbabwe bayithatha ngayi-$200 hayi izehluleki zabantu lezi
Studio 7 siyabonga ezilusizi kakhulu ubona ibhajethi le ethulwe ngumthuli Ncube ithatha yonke sonke isizumbululu semali siyafaka kupresidenti kuthiwa president isofisi uthatha zonke izigidi zemali phezu kwemafia le abake bayithatha le gold mafia imali engaka bayoyithini ukuthi bephathe kakhulu ifazi ukuthi ceda abantu ngocela emba ayizasahlupheka kulela lizwe ngezanu bekele ukuthatha imali ebhajethi behambe beyothenga ukudla kubantu ezulalini isomiso singaka abantu abala kudla abala mithi izibhedlela abala migwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifukela kupresident ngapha bayabona isomiso singaka ngabe bakhupha amadamu nje bazi ukuthi umnyaka ozawumali sini izulu amanzi azoma kumbe beqethise izihambe eziprojekthi lyani awubheke manje ukuthi kwenzakalani makunje ngoba abantu abalakudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukuyanike osengeza uthabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 Kwezemelika impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulo ulwisana owesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama-missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze-Israel. Kuthi kwele Palestine, amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezitshiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel leze Hamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impi le. Utabo kaNcube weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Stevenson Dlamini njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impi le inezigaba eziningi ezikuyo. Ayitshengiseli ukubana ngabe isegizeleke kuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi le iHamas ngendlela nayo elokhu ihlatshela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izayele izimisele ukubana ivele icede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokho ukuthi intwana wezethu akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sekubana impi ngabe isisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana lokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha. Lokho esikubonayo ukuthi intwana kwezotho kuvele kuyathelakala ngesikhathini kodwa asiyo nto eziveza ukubana sekule kukhulumisana kwemlotha. Ukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekule kuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esindi nalaba bavume kodwa hayi ingasikhayela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwe-Hamas ne-Israyeli. Akuzabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwemlotha.
Ye ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Africa i-South Africa leZimbabwe laphana impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi yake gcine kube kulezinye izintatho ezivele zilawule emlethu. Ngikhayela ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni le-South Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele lapho esingathi besibona ukusiba ne-inflation umhlaba wonke ujikelele. Pho-ke isizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu lelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israyeli ne-Hamas okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa. Njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizwe lakithi kuvele kuxelele kunjalo. Kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Impi ngaba impi le yenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israyeli ingaba ngenye yembangela kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho. So kungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele bubhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lizwe lakithi kule enyeni ebuyayo ingebangi lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqubene nje kodwa impilo layo ingaba lo mlandi kodwa ingasi ibhangela enkulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKankasa. Aban silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.